Kanti kuleli lizwe into le ukuthi abantu bengaphilanga kahle lapha ekhanda ngengqondweni okuthiwa mental disease khanya into enkulu. Ngiyangikhulume lapha lomunye umfo wethu uMlingo ulapha eNorth Carolina. Lathi esafika lapha siyasibone abanye abakithi bethi sebelapha sebengani elizweni okugcwele imisebenzi la nobona umuntu esehluleka ukuthi asukume ukuthi azivuse lokuthi enze ulutho. Ubona ukuthi nokulento lapha engqondweni lapha eMelika ingane le ulesikweletho lomuntu ingane kalizwanani impopo mningi endila labo abangani they are aggrieved basuka bese bethatha impopo bese bephumbuka yadubula khona nje okuyabe kutshengisela i-mental state ukuba ungazubone usucina umngcele wona lo usuweqa kodwa ususiyathatha impilo zabantu ubona ungaselandaba kusho ukuthi ayekhanda kulezinto eziyabe sezingaserayi khona nje isibindi sakhona unless uma uyi-trained soldier but la i-trained soldier angithi ayiphungu ungena nje ebantwini. So no, into ye-mental disease into sibili ekhona lapho.
Bakhona abathi okuningi okubangela lokhu kwenziwa ukuthi bona labo ababe bephatheka kudlakela lolu ngabantu abayabe bengani abaphilanga kuhle engqondweni lapho. Ubona kuleqiniso yini lokho?
Imbangela iyodlakela kanti asoze wazi elizweni leli elingaka eligcwele okungalalwayo ogcwele lempopo yakhona and abantu baningi kodwa amanye ama-states ikakhulu ama-red states yikho akusebenzisa. That's why the amaningi are rushing to pass ama-gun laws njengathi thina lapha e-Indiana you don't need a permit anymore ukuthi uthwale umpopo lobu ufihlike lokuzithwalele hatshi namthetho okwalisayo khonoko and sike saba lo muntu ozama ukudubula abantu ngale mall khona phe Indiana bekuse-New Zealand. Omunye undoda leyo bethwele wahlwa mthathu undodelana wamdubula yikho abakusebenzisa ukuthi relax ama-gun laws whereas abanye bathi they must be made more strict. Asazi ukuba imbangela ingabe iyini. Abanye bathi yibuningi bempopo yona iminingi sibili kodwa okuningi ngabantu nje ukuthi angazuthi umuntu yabe usekutheni.